Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 yesonto mhla ka 4 kuMpandula 2022 ngoKipchoge. Endabeni zethu lamhlanje.
Matshengise iZimbabwe yonke lomhlaba wonke jikelele ukubana izanu ayisiyo ke eledominant in rural areas.
Ibandla le-CCC linqoba ezigabeni ezimbili kukhetho lwama-by-elections.
Bathi komasabo behamba bayalobhogonto ezihambelayo odebhishikomasemali.
Ele ZANU PF lithi namhla uDwayi udophe ingqongqo.
Namhla besizo celebrate inkosi yethu umzilikazi ilanga lakhona mhlaka 10 September and celebrate nje umhlaba wonke jikelele.
Abadabuka eZimbabwe benza isikhumbuzo senkosi umzilikazi. Salethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change linqobe ezigabeni ezimbili phakathi kwezintathu eziqhube ukhetho lwama-by-elections izolo ebulilima. Ikomishini yeZimbabwe Electoral Commission yethule umbiko enkundleni yeTwitter isithi kuWard 1 uMnumzana Ephraim Moyo webandla le-CCC uthole amavoti afika phose amakhulu amane 385, kwathi uMnumzana Khosa Mpapa Ndlovu okubandla le-ZANU-PF wathola edlula kancane amakhulu amathathu 315. Kuward 16 unkosikazi Makhadi Ndlovu Moyo webandla le-CCC uthole amavoti alikhulu lamachumi amathathu lanye 131, kwathi unkosikazi Jane Moyo okubandla le-ZANU-PF uthole edlula kancane ikhulu 118. Izekibi ke njalo ukuba uMnumzana Experience Dube okubandla le-ZANU-PF unqobe uMnumzana Ephraim Moyo okubandla le-CCC kuward 14. Udube uthole amavoti edlula kancane amakhulu amane lengxenye 459, kwathi uMnumzana Ephraim Moyo wathola angamakhulu amathathu lamachumi amathathu lambili 332. Izigaba lezi zazibanjwe libandla leZANU-PF kusukela ngomnyaka ka-2018 kungakasuki ababebambe isikhundla lezi. UMnumzana Ostalos Gift Ziziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, uthi kuhle kakhulu okwenziwe ngabantu ebulilima.
Uyibe ngoba abantu bephume ngokuningi njalo bayala ke ukuncindezelwa ngenxa yokubana amaminista ezanu amabili, deputy minister lo minister babekhona ngale ezama ukwethusela abantu lokuhlukumeza abantu, kodwa abantu ke bahamba ngeqiniso. Sifuna ukubabonga abantu bebulilima njalo batshengise iZimbabwe yonke lomhlaba wonke jikelele ukubana izanu ayisiyo ke ele-dominant in rural areas. Siyatshengisela ukubana ke i-TPC igcwele indawo yonke.
Singathi ke nxa sikhangela ukhetho lolu liza kusebenzisa futhi khonokhu yini zokubuya ukhetho olukhulu?
Ngo-2023 slogan sethu ngesokuthi noma kanjani against all odds. So sizayenza yonke into esiyikwanisayo njenge-citizens movement ngenxabala inhlanganiso le ngeyabantu ngokozulu wonke jikelele, ngokwami lawo, ngokomuntu wonke weZimbabwe, kubantu eZimbabwe kube nenguquko. Ngenxa yokubana inguquko ingabuya inceda wonke umuntu, whether ukuZanu noma PPC noma kuwabambo kusini, kuqakathekile ukubana senze ukhetho kwi-environment elokuthula, njalo sibe nokuhlonipha, njalo sibe nokuthi umuntu ekhethe ibandla alifunayo. So sikhangisele ukubana kulungisiswe indaba yama-reform ngenxa yokubana kufanele ukuthi owinileyo ewine ngendlela ke esegcekeni, ngendlela elokushuthiseka, ngendlela yakuma-standard. So into ofanele ilungisiswe indaba yama-reform esima ngayo ngenxa yokubana asiwinanga ngenxa yokuba izeki iyenze ukhetho oluprezise siwine ngoba wethu overwhelmed the recriminational. So khonokho yikho kufanele sikusebenzise indawo zonke ukubana siye phambili. Yikho sikhuluma ngendaba ye-operation mango ukubana abantu besekugcineni kwakho konke indaba yokubalot box, asilandaba ukubana abantu bayenzayo phakathi komnyaka into eqakathekileyo ukubana sikhethe ukubana eZimbabwe.
UMnumzana Ostalos Gift Siziba umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Sixoxe njalo lo mnumzana Believe Gawule, ilunga lebandla le-ZANU-PF.
Siyakwamukela sile ukhetho
olukhulu into ephumelandini kodwa ke okukhona ukuthi i-by-election sekulanda i-general election le ebuyayo but ezikhathini eziningi vele izanu PF iyaziwinela nje ama-by-election kuthithi kukhona okungahambanga kuhle khona ngale kuqondane nomhlangano wethu wezanu PF engakwenze kwagcina sokusiyawina i-CCC kodwa-ke hhayi sekumele zilophe ziqhine khona ngale ebulilima awenzele ukuthi ukhetho olubuyayo lolu sibone ukuthi izanu PF iyanqoba khona ngale ebulilini.
Singathi-ke okwenze i-CCC yanqoba kungabe kuyini?
Kulezinto ezimbalwa ezifana ne-voter apart ikakhulu i-voter apart leyi ikhipha impumela kwesinye isikhathi engayisiyo ngoba abantu abaningi bazengahambanga ukuyavota ungakhangele kunamafigures akhona kuthi amnawo nje ama-figures akhona ngathola ukuthi balutshwane mhlawumbe abantu abahambe bayavota okubulutshwane babantu abahambe bayavota bona ubana yokwenza impumela yakhona iqile iwela noma ngaphi.
Kuyo phambili ubonanzani ibandla lenu lingazama yini ukuthi linqobe futhi khona ngale?
Hayi, ibandla lethu lihle kakhulu ngale gidi. Yazi ngangukutela gidi kokukona ukuthi ngale futhi makhangela thina ngale vele uhlelo lethu lama-MPs ethu lawo imisebenzi abawenzayo kuhle kakhulu. Ukhangele umsebenzi owenziwa ngaboMinista uMangaliso Ndlovu. Akula muntu ongamethi uMangaliso Ndlovu ngale. Even kathesi even ikhokhela iparty ilobukhokheli obuhlelekileyo ukuqhuba umsebenzi womhlangano ukukhokhelwa nguMangaliso Ndlovu. OMangaliso Ndlovu vele ingathi ma-South vele ikhohliwe vele ma-South. I-ma-South vele zanupiyef iyathaka kuphela. Solo ngenxa njengoba ngikutshela gidi ukuthi we have a very strong team that is led by uMangaliso Ndlovu. Okuthi umsebenzi wakhe wakhangela uMangaliso Ndlovu umsebenzi owenzile khona ngale i-constituency yakhe khona ngale futhi khona ngale imisebenzi emihle kakhulu ukuthi i-CCC ayiladoh khona ngale. I-CCC badobhile nje ngoba bakudobhileyo. Basidobhile isikhoma sabo behamba. Faya logogo nje ozihambelayo odobhe isikhoma semali.
UMnumzana Belief Gawule lilunga lebandla leZanu PF. Sixoxela ye esejolojo. Abadabuka eZimbabwe abahlala kwele Melika bathe gwaqa eMaryland lapha benza khona umcimbi wesikhumbuzo senkosi uMzilikazi. Abasemkhosini lo bavela endaweni ezijiyeneyo. Kukhangelwe ukuba umcimbi lo uza ukuxoxwa khona ngesiko likaMzilikazi uza ngesiko likaMthwakazi uzagqitshwa namuhla. Sixoxele uMnumzana Mkhululi Ndlovu omunye wababona ngokuqoqwa komcimbi lo.
Namhla besizocelebrate umkhosi yethu uMzilikazi eyasitshiya lapho esihlala khona kwele Zimbabwe emathebeleni. Njengobana wonke umuntu ekwazi ilanga lakhona mhlaka 10 September and kuyacelebratewa nje umhlaba wonke jikelele nezihlele zonke nje abadabuka ngoMzilikazi.
Singathi luqakatheke kangakanani usuku lolu?
Usuku lolu luqakathekile kakhulu. Uyabona Dube, wona njengoba usuhlale lapha eMelika seke sihambe kuma-Italini izinto oCinco de Mayo wabeMexico o-Irish Fest labana gqoke i-green St. Patrick's Day thina lathi nxa sobe sikhangela lapha besibona sigqokile so bayasikholisa bayasikhabetha bayasibuza masosiba besibuza ukuthi mbani nalo sithi u-right hand man kaChaka nxa sosesikhuluma ngoChaka i-knowledge yalo isingane sivuleka ngoba uChaka laye ngumuntu who they are proud of abantu abamnyama nje is a great warrior and history ukuthi kunabantu bakhe njalo abantu ababeqinisa uChaka ukuthi ba-celebrate okunjalo labo they get a lot of knowledge out of that. Thina yithi kuqakathekile kakhulu ngoba kuyasiqinisa.
Singathi-ke ebantwaneni abakhule lapha kuqakatheke kangakanani lokho?
Into umuntu siyifundisa abantu abenu ngoba into labo i-identity omuntu baqhubeke ngayo. Bona labo bazaba ne-vision yabo njengoba bengabantwana abatsha bekhulele lapha e-America bekhuluma isikhiwa abanye kabakhulumi ilimi lethu njengona sikhuluma kodwa kuzamele bebekwazi bebekwazi laba badabuka khona bebekwazi nezibongo zabo konke esikwaziyo kumele ukuthi sikwabele abantu abenu.
Singathi-ke nxaze sikhangela abantu bavela endaweni ezijeneyo baluthakazelela yini usuku lolu?
abantu bayathakazelela kakhulu.
Umnumzana Mkhululi Ndlovu ngomunye wabaqoqe umcimbi wesikhumbuzo senkosi uMzilikazi. Sixoxe laye ese-Albert Marlboro esabelweni seMaryland khonapha kwele Melika. Singangeni kwisigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abahlola okwenzakala kwenkampani ephehla umlilo kagetsi ngenuclear eZaporizhzhia nuclear power plant kwele Ukraine bathi bakhathazwa yikulwisana kwebutho lakwele Russia lele Ukraine duzane lendawo le. Bathi kulakho ukuba le ngozi eyesabekayo elinye ibutho lingabhomba kwinkampani le. Elemali lithi ngamanga aluhlaza tshoko ukuba ibutho lalo libulala abantu mahlayana. Kulabanye asebephanyeke udaba lolu kuhlanganiso yamazwe omhlaba wonke jikelele e-United Nations besithi ibutho lakwele Mali lidubula mahlayana abantu abaphikisayo. Sokuyisikhathi sezamasiko.
Benana masiko
senzi umandla
lobaba
mkhulu.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa ngemisebenzi yenkosi uMzilikazi. Namhla sikwele Melika.
Mina nguStella Mkiliwane ngumancube uMzilankatha uMpangazitha. Ngihlezi eDallas, Texas. Ngibuye lapha ngokokuqala kumalungiselelo lonke bengikhona kugrupu baze bafikelana nanamhlanje. Kuhle ukuthi lathi siziqhenye ngokuthi singabobani. Kokwenziwe kuhle yini konke akungeke kwabaluleka, kodwa isiqalo. Siyakhula njengabantu bakwaMzilikazi. Kumele silethe lezi muli zethu sifunde ukuthi singabobani, ziziqhenye ngokuthi singabobani. Namhlanje ngiyasiqhenya ngoba uMzilikazi omkhulu, ukuba ngumancube, ukuba liNdebele, lokukhuluma ngolimi lwakimi, lokugida nilabanye abazwisisayo kanye lapho esivela khona, lokubumba ukuthi siyangaphi njengesizwe sakwaMzilikazi. Amhlophe wabalungiseleleyo bonke labalisebenze kakhulu, siyabonga kakhulu. Lingadini.
Singathi-ke kuqakatheke kanganani ukuthi abantu babekwazi inkosi
yabo. Singazi ukuthi inkosi yethu ngubani, asizazi ukuthi singabobani ngabantu, sikhongukulahleka nje njengabantu abangela lapho abavela khona mbabaya khona. Kubalulekile kakhulu ukuthi njengabantu sibe kwazi ukuthi sivela ngaphi, singabobani. Nxa ungangibuza njengoba ngisithithi na singabomzilankati, sivela ngaphi, siyakwazi lapho esivela khona. Kuqakathekile kakhulu kithi lebantwaneni bethu nasizukulwane zethu ezilandelayo ukuthi sibe kwazi ukuthi singabobani.
Abantwana bafundiswa njani ngakhona okukhuluma?
Kufanele siqalise ukuziqhenya ukuthi singabobani ezindlini zethu. Abantwana babekwazi ukuthi bangabobani. And then nxa sesibuya emhlanganweni enje, kasilethane abantwana bethu sibalungisele izinto ezenza ukuthi babekwazi ukuthi bavela ngathi bangabobani. And then babazane labanye abantu bakwabo. Nxa kathe silapha sisegangene silahlekile, sukubuthana lokhu kenza ukuthi lathi sibe le saziwe ukuthi sikhona singabantu. Kathe uMzilikazi sele seyi-official organization e-America. Akula politics esisikhulumileyo this weekend. Sikhulume ngokuthi singabobani, sifuna ukuya ngaphi, sifuna ukwakhana njani njengesizwe.
Ye, phose lokugcina mama.
Mina ngifuna ukubonga kakhulu uMkhwalisi. Ngithi lokho kakuye phambili, sihlangane iminyaka ngeminyaka sikhwalisa, sigida, sisidla ukudla kwawethu, sikhuluma, sikhumbula lapho ezivela khona, sifundisa labantwana bethu ukuthi singabobani, sivela ngaphi, kuyini okuqakathekileyo kithi njengesizwe.
Siyabonga kakhulu Mancube ungadinwa lakusasa. Asidibaneni singabaphilileyo ngeviki ezayo. Okwamanje ke sike sizwe ezokholo lwesiKristu silontungameli Nkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngwentungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNispanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli, ngiyabonga njalo ukwamukela kutungamili uhlelo lwethu lwanamhlanje.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ngizafuna sikhangele udaba lokuzila ukudla. KuMathewu chapter 6 verse ka 16 ithi yona, futhi nxa lizila ukudla linganyuka imali njengabazenzisi, ngoba bona bacomba ubuso babo ukuba babonakale ebantwini ukuthi bazilile. Iqinisile ngithi kini, sebewamukele umvuzo wabo. Kodwa wena nxa uzila ukudla, gcoba ikhanda lakho, ugeze ubuso bakho, ukuze ungabonakale ebantwini ukuthi uzilile, kodwa ubonakale kuyihlo osekusithekeni. Lo yihlo obona ekusithekeni uzakukuvuza, akunike umvuzo wakho. Ngakho ke ngiyananzelela lapho ukuthi kokuqala uJesu nxa ekhuluma ngokuzila wayekhangelela ukuthi sonke sizathola isikhathi sokuye nxa sithandaza sike sizile, senzela ukuthi sibe lesikhathi esihle, sibe lesikhathi lapho esinika khona uNkulunkulu ukuba akhulumisane lathi. Ngakho-ke uyakubeka lapho uJesu ukuthi ukuzila kuqakathekile. Siyamnanzelela yena uJesu ukuthi impilo yakhe wayezila ukudla, kodwa yena nje siyakwazi ukuthi wayenguNkulunkulu elamandla wonke, kodwa siyahlangana laye esenkangala ezila ukudla waze walamba, okokuthi siyafica uSathane ezama ukumiye ngokuthi athatha la matshe uwenza abe yisinkwa, ngoba wayekwazi ukuthi uJesu uselambile. Ngakho-ke uyasikhuthaza lathi abalandeli bakhe ukuba sizile ukudla, kodwa abesebeka lapha umlayo oqakathekileyo ukuthi nxa lapho uzila ukudla ungahambi utshengisela ebantwini bonke ukuthi mina anyatshova kakhulu ngizile ukudla amalanga la amaningi. Ngoba ungayenza njalo umvuzo wakho obekumele ukuthole, izithelo obekumele uzithole, usuzazithola-ke abantu sebekudumisa bekuphakamisa ukuthi hhayi lindoda iyazila kakhulu ukudla, siphakanyiswa ngabantu. Usukhutha-ke umvuzo ade kumele uwuthole kuye uNkulunkulu. Ngakho-ke isikhuthazo esikhona lapho ukuthi nxa uthandaza, nxa uzila ukudla, kwenze kube phakathi kwakho loNkulunkulu, ngoba lapha uJesu wayesivikela ukuthi singabi ngabantu abazigqajayo, abaziphakamisayo, ukuthi hhayi thina sithandaza ukwedlula wonke umuntu, kodwa esincedisa ukuthi sinanzelele ukuthi nxa uzila ukudla vele wena ukhangele kuye uNkulunkulu. Ngakho nguye okumele abekwazi, hhayi khona abanye abantu. Ziba ziningi indlela zokuzila ukudla, njalo-ke akumelanga ukuthi kube yilokhuyana kokuthi uyekela ukudla ngapho ungathandazi, ungabalili izwi likaNkulunkulu. Kuyabe ungaseyikho ukuzila, ukuzila ukudla okuzaletha ama-results esiwafunayo, ngenxa yokuthi uNkulunkulu ukhayelele ukuthi nxa sizile ukudla isisikhathi sethu sokungena elizwini likaNkulunkulu. Ngiyananzelela lapho ukuthi kulo mlayo uJesu asinika wona ukuthi-ke nxa wena usukhetha ukuzila, hamba ensitha kube phakathi kwakho loNkulunkulu, kungakhanyi kwabanye abantu, ungabi ngumuntu wana osuhamba ungcolile utshengisela wonke umuntu ukuthi hhayi mina ngiyazila, kodwa-ke kube phakathi kwakho loNkulunkulu abe nguye okwaziyo. Abantu vele bengaboni lutho. Kuyasikhuthaza lokho bazalwane ukuba kumele sizinike isikhathi sokuzila.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni baba ngegama likaJesu. Sesithandazela abalaleli ukubuza bakhuthaza, Nkulunkulu wami ngezwi lakho bathola isikhathi esokuzila, bethandaza besiza kuwe Nkulunkulu, ubanike njalo umusa wokuba bakwanise ukuphutsha lawo malanga umuntu abe ezibekele eceleni ukuthi ufuna ukuzila, ethandaza kuwe. Egama likaJesu siyathandaza, amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi useNispanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungami linkungo.
Siyabonga kakhulu untungami linkomo, ungadinwa lakusasa mfowethu. Yes, sike sizizwe ke ezabatsha lamhlanje. Wezabacha siqhubekela phambili sixoxwa ngomgubho wenkosi uMzilikazi.
Salibonani bantu bakamthwazi. Igama uBrian Ndlovu. Ithekhaya mbuya eMalapala kusetsholojo omungadlini empanitsiba. Ngizalelwe eWanki emalahleni khona Pensbende khona almost 24 years khona before ukuza la. Okwakathesi ngibased e-Ohio Cincinnati.
Ye, kwini okukulethela lapha eMaryland?
Okungilethela lapha eMaryland kungenxa yokuthi ukhona umngani wami oyisihlobo labo Emmanuel Sox Ncube owangi-eda egrupini, you know, wantshela wathi hayi no kule group enje, and then ngathi sengihlalele egrupini ngabona be-advertise ukuthi kulo mcimbi, you know, ukucelebrate iMzilikazi Day. So nami ngabona hayi kuqakathekile sile ukuthi ngifunda ngesiko lakithi, ngoba thina sisese kuma-30s 20s kuzamele sikuqhubekisele phambili lokhu, sikudlulisele ebantwaneni bethu nazonke ezinye izizukulwane eziza kulandela. So nxa abadala bona laba besimema besifaka ezintweni zona lezi kuqatheke kakhulu, ngoba nathi siza kudlulisela phambili.
Ye, kwini okwenza uthi kuqakathekile khonokho elikwenza?
Hayi, ngingathi bekufake ngesikhiwo kancane ukuthi i-identity iyadingakala ebantwini. Kumele uzazi ukuthi ubuyaphi, uvela ngaphi, ungubani, ungokabani. Angisho thina singabakaMzilikazi. So kuqakatheke kakhulu kithi khonokho, kwenza ukuthi si-identify, sibe kwazi, singabi lamahloni ngesiko lethu ngalapho esivela khona. Bakhona abakwenza, abanye bayenza o-Irish Fest, abanye benza o-Cinco de Mayo. Thina lapho siyafisa ukuthi ngabe kuthiwa iMzilikazi kwelinye ilanga kube kuthiwe hayi iMzilikazi Day, ilanga eliqakathekileyo sibile ebantwini besiNdebeleni abadabuka eZimbabwe.
Kodwa lina abasakhulayo liyakunanzelela ukuthi uMzilikazi wayeqakatheke kanganani?
Ya, you know, ngokufunda izingwalo, you know, siyakunanzelela ukuthi uMzilikazi wayeqakathekile, ngoba njengokutsho kwabo namhlanje ekuseni bebekhuluma ngokuthi kuthiwa uMzilikazi wayengadli abantu bonke bangakadli. Angisho lesaka sithi indlamuva yenkosi. So kithi khonokho, you know, kuyasitshengisela ukuthi wayengumuntu owayezidela before abantu, and kuqakathekile kakhulu. Ungabona umuntu oyenza njalo, wenza ama-sacrifices anjalo for abantu bakhe, lathi kusenza sifise ukuba ngabantu abanjengaye.
Singathi kusiya phambili kubona ngazani liza kubamba yini khonokho ukuthi kuqakathe kanganani ukuba le mcimbo nje.
Singabe silokhu sixhumana sihlangana sibona ukuthi iMzilikazi Day iyaqhubekela phambili, njengoba ibigcine ngo-2012 khathe siyivusile njalo, singaqhubekisela phambili. Izizukulwane zethu zizazwisisa lazo ukuthi hhayi every year abantu kufuze beyihlangana endaweni ethile becelebrate iMzilikazi Day. So
abasakhulayo ngabatshela
ukuthi into eqakathekileyo ikuzazi ukuthi ungubani, njalo uvela ngaphi, ungokabani. Kuyikho thina lathi size lapha ukwenzela ukuthi sizozinanzelela ukuthi thina singabakaMzilikazi, and khona okuqatheke kakhulu kithi ekusikhuliseni la kuthi kungasingena emsebenzini lapha. Kuqathekile ukuthi uzazi ukuthi hayi wena ungubani.
Phoselokugcina
mina engakusho ukuthi hayi ngiyathokoza kakhulu ngokwenzakale lapho umcimbi lowo. Hayi kimi it was really amazing organization yakhona, and ngikhulekela ukuthi ngabe kuyaqhubekela phambili, you know, ngoba lathi siza khona ukuthi kudlulisele phambili lapho sesilabantwana, you know, lezi zukulwane ezizabuya after tea.
Siyabonga Ndlovu.
Hayi kubonga mina.
Lo nguBrian Ndlovu odabuka eJolojo ohlala khonapha kwele Melika.
Wezemidlalo, iqembu leDynamos linqobe eHarare City 2-1 emdlalweni wePremier Soccer League odlalwe namuhla. Kweminye imidlalo efanayo, Tenax 0 ZPC Kariba 2, Triangle United 3 Bulawayo City 0, Bulawayo Chiefs 1 Black Rhinos 0. Silokhu sikwezemidlalo. Wayeyimvimbi elodumo uGift Ilunga Junior uthi abasakhulayo kabaselalo uthando lomdlalo wenguqu kulezi nsuku. UJoseph Njanji usipha lolo daba.
Ulunga waziwa kakhulu ngegama elithi Thebe usebenzela iqembu leBulawayo City, lapha ngomunye wabaqeqetshi abasebenza lamaqembu abafana abasakhulayo. Uthi kulomehluko omkhulu kakhulu nxa kufaniswa abadlali abasakhulayo abakulezi nsuku lalabo abakudala.
kulobunzima bra ngokuthi iboys lezi sesiluza from under 14 uyabona ungakhuthi training from 14 kusiya phezulu uyabusulahlekile thina we there from 13 14 skula manje iboys are these days kulobunzima ufuna ukuphushwa every time namembe
ulunga uthi labo abayalabi lokhu bekhona ebholeni uyabalolonga aphinde abafundise ukuba babe ngabadlali abaziphethe kuhle
ngiyabe ngibanika into engayenzayo bona okwabo talent talent incane lalo mina uhephu kuphela in developing it especially discipline we are trying to uthi these boys bengayenzi okwayenzwa yithi many things ezirong esazenzayo so we are trying to help them ukuthi bephume entweni ezinjengazona lezi to go forward
ulunga osebenza lo Bruce Chuma kanye lo Voster Chitema uthi kuqakathekile ukubambisana ekuqeqetsheni umdlalo wenguqu
uzawedwa eboreni I don't think ukuthi it will work siyancedisana olombono wakhe siyawubona siwuhlanganise
uChitema laye ugcizelele ukuba kulula ukusebenza labaqeqetshi abalidlalayo ibhola
it's a blessing in disguise ukusebenza lo muntu owadlala ibhola uThebe noBruce ngoba into eziningi asiphikisani siyabe si-understandana just because we've been there
isakhula ulunga odlalele amaqembu abalisa eZimbabwe Saints kanye lephinda mzala uqale udlala kuqembu layelendazi ngo-1997 eqeqetshwa nguMadinda Ndlovu uke wadlala njalo kumaqembu amela ilizwe njalo ngomnyaka ka-2004 beyingxenye yeqembu lama-Warriors eliphakamise inkezo yeCOSAFA ulunga uke wadlalela njalo iqembu leCapes United njalo ekuthatheni kwakhe umhlala phansi ukuwaqeqetsha abasakhulayo beqembu leHighlanders ukuwaqeqetsha njalo leqembu elidlala kusigaba seSouthern Region Division 1 eleMossi Rovers ngimele Studio 7 ngobulawayo imuJoseph Njanji.
Yes, ke sizwe ke ingoma kaZinja ziyamluma ethi singamaNdebele. Yamluma ingoma yakhe ethi singamaNdebele. Sogqibe uhlelo lwalamhlanje othi sikhangele ebesilazo. Ibandla lesisisili ngoba ezigabeni ezimbili kukhetho lwama-by-elections ebulilima. Elezanu PF lithi namhla uDwayi udobhe ingqongqo. Abadabuka eZimbabwe benza isikhumbuzo senkosi uMzilikazi. Sigqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje oluvelisayo kumthembo sithemba uKips Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.